uhulumende akakacho ukuthi yena ndlela bani ayayisebenzisa ekukhipheni abantu njalo esiyabahlalisa njani. Yebo, sibonile bathi siyakwakha izindlu, ama standard houses, standard homes, but njengokutsho kwakhe uminister ukuthi khona kungkhona ezabuya ku ground ukuthi ezehlangana labantu. Lokho esikubala emaphepheni thina sikuthi hayi ngokwamaphepheni, okuyikho uhulumende uzabuya uzakwehla ezohlangana labantu. Into engiyaziyo ukuthi ama communities are affected afana labo Lubimbi 2 vele kule position paper ekhona eyiyo eyakwenza ukuthi nxa uhulumende ebuya esithi hayi sesibuya lapha sesenza lokho sithi thina hayi thina okwethu esukuletha etafuleni yilokho. So yikho esikukhangelele ukuthi yikho kuyakwenzakala. Asilindelelanga njalo kasikhangelelanga ukuthi uhulumende angazokwenza lokho angajayele ukukwenza uphoyi kubuya nje ethi ebantwini phumani 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 nambona ukuthi angakwenza lokho. Especially sikhuluma ngabantu asebekhitshwe kusukusela ngabo 1946 sebekhitshwe kwaze kwaba kahlanu, bekhitshwa kwenye indawo besiyafakwa kwenye, bekhitshwa kwenye besiyafakwa kwenye. Ngibona ngani you see i-history yona le ayisiphathi kuhle. So ke sizasenza ukuthi lathi njengoba sesithe sesilungiselele ukuthi sesile position paper yethu, nxa uhulumende ebuya ke sesiyaxoxa sibonisana ukuthi uhanjwa njani phambili. Ngibona ngani yikho engakutsho.
Liyake lixoxisane lo uhulumende ngalolu daba labanye abaphatheke kungalo ama stakeholders.
Hayi, uhulumende njengoba ngichilo besingakaqalisi ukukhulumisana laye kodwa hayi thina emakhaya siyahlala phansi siyakhulumisana njengoba ngichilo ukuthi sesile position paper ayiphumanga nje emntwini oyedwa, yaphuma ebantwini izakhamizi zonke about 576 homesteads eziyakhitshwa phakathina kwelubimbi. Uhulumende siyakwazi ukuthi uhulumende lo esilaye uyi ingxenye yama protocols amanengi imithetho ebamba mhlawumbe uhulumende wonke ukuthi ufuze eziphathe njani nxa kuthe kwaba lento enjengaleyi. Kanye le mithetho yethu ekhona khona phelizweni ekhuluma ngokuthi khona amalungelo abantu ukuba ukuthi behlale endaweni ami njani, kanye lokuthi nxa bekhitshwa ikuyini okufuze bekuthole, sikhangelele ukuthi lokho uhulumende uza kulandelela. Ngaleyo ndlela ke lathi njengabameli sikhangele sivula amehlo sikhangele ukuthi sibone ukuthi ikuyini khathesi uhulumende akwenzayo. Lapho kungani khona kuyaba le step nje embi, uzabona lathi sesikhona sesingenela khonapho. But nxa sisahambisana kuhle njengoba sizamamukela, hayi akulalutho olubi, ngoba into enkulu esiyidingayo ukuthi nje kuphela amalungelo abantu ahlonitshiwe na.